Okwenza ke leyo namhla ukuthi bekumele kube le book launch eka Professor Jonathan Moyo elontsha ibook lakhe elikhangela nge-presidential election ka-2018. Stesi le about 19 minutes uhlelo luqalisile i-internet yethu ngapha esite yacitsha okuhle kwenza ukuthi labo abakade bebukele ku-Facebook bengenelisi ukubukela. Sizamile konke okusemandleni wethu ukuthi siyi-connect internet leyi yagcina iphenduka ngemva bese kwe 30 to 45 minutes bese kulate ukuthi sikhondini
manje nqa likhangele lina libona ungani kuyini okungakubangele ukuthi umuntu azagcine ecitsha i-internet kade ukukhulunywa ngumoyo ngokungafunakali ngabanye abantu yini
okwakathesi ama possibilities zethu wonke singathi on the table so we cannot rule out ukuthi kube yi-sabotage engathi kube ngumuntu olamandla ukuthi angacitsha i-internet ongabe ecitshile sisazama ukudingisisa sibone ukuthi uhlupho lolu lungaphi uzananzelela ukuthi asiko kwakuqala ukuthi ibhuku leli lizama ukulontshwa kwehlule ngomnyaka ophelileyo ngabo February bazama ukulilontsha eHarare kwabuya abantu babagijimisa babaxotsha bathatha namabhuku ayesetafuleni so namhla sizamile njalo ukuthi lilontshe ibhuku leli i-internet yahamba so for now we cannot rule out anything and we highly suspect that there was a sabotage that happened somewhere
manje njengoba lingaqedanga uhlelo lolukade lulwenza kutsho ukuthi lizaqhubeka yini kwelinye ilanga
sizazama njalo ukuthi silenze uhlelo lolu ngomvulo lowo olandelayo ngesikhathi esifanayo ngo-5 o'clock lapho esicabanga khona ukuthi sizazama ngendlela zonke ukuthi lokho kwenzakale namuhla kungenzakali so i-launch is going to go on again ngomvulo lowo obuyayo.